Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 2 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Ayisilo igciwane lizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa. Ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo ukuthi sizivikele kodwa impilo ingami.
Inani labantu ababanjwa iCOVID-19 isuku ngosuku likhuphuke ngesilinganiso esikhulu lisuka ku-399 kuthange laya ku-712 izolo.
Kaguqulwe isystem yonke yezek kakhulu abantu abavela kuma-CIO nakumapholisa laku-army bakhutshwe.
EMDC Alliance isola amazwi kaMongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko eza kwenziwa ngohulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 isuku ngosuku likhwele ngesilinganiso esesabisayo lisuka ku-399 kuthange laya ku-712 izolo. Ugantsha lwezempilakahle luthi abalikhulu lane babantu laba 104 ngabafundi ezikolo ezitshiyeneyo. Luthi njalo akekho obhubhileyo. Kusikhathi esedluleyo beselehlile kakhulu inani lababanjwa igciwane leli lidlalela phansi kwekhulu. Abanye banakanela ukuthi osokukhweza amanani la kungaba kungumkhakha walumkhuhlane omutsha owe-Omicron lanxa nje uhulumende esithi usadingisisa ukuthi usukhona eZimbabwe na kumbe awukafiki. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Ye, liqiniso ukuthi sibonile kulamalanga okuqansa kwe-COVID kusiya phezulu. Okuqakathekileyo ukuthi sikwamukele ukuthi leli gciwane kuzamele siphile lalo njengawo wonke amanye amagciwane esiphila lalo. Ayisilo igciwane lizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa. Ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo ukuthi sizivikele kodwa impilo ingami. Kumele siqhubeke sisenza lokho okufanele sikwenze, ukhetho lube khona kuvotwe, imihlangano yenziwe, ibhola lidlalwe, abantu bayezintweni zonke lezi abafanele bazenze. Okukhulu ukuthi nxa besiya kulezo ndawo bazi bathatha amanyathelo okuzivikela. Kodwa ngeke size simise impilo ime izicini ngasasebenzi kungasasetshenzwa ngoba alidluli leli gciwane lisesekhona okwesikhathi eside lathi. Ngakho ke uqansa lizabe liqansa litshintsha njalo imkhakha kuvele elinye eliphangisa ukumemetheka kulelinye. Kuzamele sihlale sihlomile sizivikela ngokufanayo.
Bakhona abathi uhulumende uyaphuza kuphenyo lwakhe lokudingisisa ukuthi usukhona yini lumkhakha eZimbabwe kumbe awukafiki. Ngoba so kule viki utholakele lumkhakha kwele South Africa la kwele Botswana kodwa ele Zimbabwe lokhe lisemnyameni. Ungathini ngalokho?
Liqiniso uyaphoza kakhulu uhulumende ukuthi aveze ukuthi isukhona yini lo mkhakha wegciwane kumbe kawukabi khona. Kodwa ke vele abantu bayacabangela ukuthi kungenzeka leli gciwane selikhona phakathi, lo mkhakha usukhona phakathi elizweni. Kuba yikuhlakanipha ke ukuthatha ukuthi vele usukhona ukuze uthathe amanyathela aqinileyo ukuthi uzivikele. bekufanele ukuthi ngabe ngalesi sikhathi kudala beshilo ukuthi ayise sikutholile lokho kodwa angithi vele siphila ngaphansi kwezana uPF iyafihla izinto ezintshe khona kuqhakathekile ukuthi abantu baziswe ukuze bazivikele bavikele lelizwe ngendlela efaneleyo kodwa ke nqabe vinjelwa ulwazi lufihlwa kuyathi kukhulunywa ukuthi igciwane selikhona kumbe umkhakhalo ogcina ugciwane usukhona selimemetheke kakhulu selibulala abantu abaningi ngakho ke kuyadingakala ukuthi leyo information lolo lwazi lombiko ufinyelele ebantwini kusesemanje kungakamemetheki kwedlula lokho esikho khona namhlanje
Sibona ukuthi umongameli Mnangagwa wethule iziqondiso ezilaya wonke umuntu ongena elizweni ukuthi ahlolwe umkhuhlane aphinde ayehlala kuma quarantine centers kungelani lokuthi ulalo igciwane kumbe kalalo okuyinto esolwa ngabanengi ulubona njani wena lolo daba
Iziqondiso kumele zamukele ukuthi igciwane lecorona selikhona lizahlala likhona okwesikhathi eside alisoze livuke lihambile ngakho ke iziqondiso eziyabulala umkhonomi kazisebenze ezizadiliza imisebenzi yabantu kazisebenze iziqondiso ezinjalo iziqondiso ezizavimba amalungelo abantu okubalela lokuvotwa lokwenza nje zonke izinto ngendlela efaneleyo kazisoze zisebenze kumele iziqondiso zithi nxa zibekwa zikhangele isimo sabantu zikhangele njalo amalungelo abantu abhalwe ku-constitution ngakho ke kuqakathekile ukuthi iziqondiso zivumele ukuthi impilo iqhubeke kulwiswe igciwane kungalwiswa amalungelo abantu kulwiswe igciwane kungavalwa ukhetho kulwiswe igciwane kodwa imisebenzi lamabhizinisi aqhubeke esebenza kulwiswe igciwane kodwa imihlangano iyekelwe iqhubeke ikhona abantu bavikeleke ngendlela enjalo kodwa uhulumende weZimbabwe uyaphosela nje iziqondiso ezingasebenzi ngendlela evikela amalungelo abantu lokho kufanele ukuthi kulungiswe ngokuba kakuncedi kwenza igciwane limemetheke ngoba abantu bagcina bengakulandelanga khona lokho kuyabe kukhunywa nguhulumende
Umnumzana efihlela Ncube ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Ibandla leMDC Alliance selisole kakhulu amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uhulumende kasoze aguqule imithetho elawula ukhetho ngoba kudala sowakulungisisa lokho elandela iziqondiso ezabekwa ngumanyano weSadaki eziphathelane lokuqhutsha kokhetho olukhululekileyo. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU PF Politburo eHarare izolo. Uthe labo abaqhuqhuzela ukuguqulwa kwendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo kumbe ama-electoral reforms ngesiNgisi abakwazi abakhuluma ngakho ngoba nxa bebuzwa ukuthi kahle kahle yiphi imithetho abafuna iguqulwe abalampendulo ecacileyo. Lokho kuphikiswe ngamabandla aphikisayo esithi umnangagwa wazimhlophe okumele kwenziwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe olwamukelwa ngumuntu wonke njalo kulungiswe ezombusazwe lezenotho zona ezingamanga kuhle. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ochasise ngabafuna kulungiswe.
Sibona ngani lokhu utshengisa mhlophe ukuthi kafuni ukuthula lokhetho olungcwaba. Ngenxa yokuthi thina beMDC Alliance sithi kaguqulwe isystem yonke yezek kakhulu abantu abavela kuma-CIO nakumapolisa laku-army bakhutshwe. One. Okwesibili, in announcement, le telling of results, zonke ezama MPs, lama senators, lama councillors, lama president, azihalwe, azivalwe, zipublicize kuma wards. Ngoba okwamanje i telling noma ukukhuluma ngama vote ka president kakhulunywa ngawo awadeclare ku ward, awadeclare ku constituents, ayaphonga uthwalwa nje bahanjiswe ku headquarters yikho abafika ba Eden khona ngale ba announce sifuna ukuthi kuqulwe khona ukuthi ama elections wonke afanele ukuthi a publicize akhulunywe announce ward aka president lawo ukuze kuyefika ku district kuyefika ku province kuze kuyefika ku national hayi khona ukuthi ama vote ka presidential candidates aphonga umumathwa nje engatshelwa abantu uqiniso ku announcewa ku national headquarters e Harare konoko 2 okwesithathu sifuna kube le transfer ama police lawana okuthiwa ngama constabularies ama police awezigaba ongxoza bengasebenzi kuma elections ngoba ngabantu be party njalo sifuna i-media reforms abantu bonke bakhulume free of charge ku-ZBC njengalokho kwenziwa kuzana
manje yona inhlanganiso eqhuba ukhetho ye-ZEC lithini ngayo
sifuna futhi ZEC ingatshengisi inketa bechabi lokuthi wena uvela ngapi ababe ngabantu abazimele mpo independent hayi khona ukufuna unzwa izana ukuthi enzani lalokho sifuna ama political parties wonke alinganiswe emthethweni ngijola ku media ngijola ku ZBC ngalokho ke sibona ngani umnanga kwalezana PF yakhe abafuni ama elections angcwaba ngoba sebejayela ukutshontsha
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wasikhulumeli seMDC Alliance sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi umongameli Mnangagwa uqondile
ukukhona thina silandela konokho okwabekwa yifadaro oyiwa ama-electoral reforms ayenziwayo asiwayenzanga siyizimbabwe kuphela sayenza simanyele lamazwe esadak siyenza ku-uniform ndikuyahambelana lakho okwenziwa amazwe ethu esadak lanxa sihamba siya-observe khona ngale amazwe observe lana kuyabe kuhambelana kodwa laba bani abafunayo laba ukuthi kube lama-electoral reforms hhayi yinabani abantu abathi bona bahambe ngoba beyicela ama-functions ngale bese besenza ukuthi nxa sokudlala ibhola lakhona bekuthi bona umomo lona abafanishini lethe onzibe bantwini nxa befuna lokhu abaqale bona bakhiphe amafanishini kuqala
abamabandla aphikisayo babagawule bakhala ngokuthi okwakuqala izeg ilamalunga ayamele kucele lezanu PF kumbe kucele likahulumende ngokunjalo bathi izeg ayizimelanga kayisilo hlangothi oluzimeleyo Phezu kwalokho bathi kulezinto ezichiyeneyo eminye imithetho emele yesulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo kanti le misakazo efana labo ZBC kumele kuguqulwe indlela ethapha ngayo izindaba zamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho.
Yazi inkomo iveki izimele yodwa. Kodwa ukuthi ubani wayesebenza ngaphi kumbe wayesebenza kuhulumende engakayi ku-ZEC abudingi thina lokwana nkomo kodwa i-ZEC izimele yodwa lapha isenza umsebenzi wayo kumsebenzi wayo ukuthi ubani wakuwasebenza but wakudobha umuntu nje nkomo ongazanga asebenze ongazi lutho ongazange asebenze noma kulithi kwezinye inhlabo noma njengakuthi kathethi khonapho kula bantu abanye abaseva ku-government abaseva ngaphi abangena kukhomishini khonapha abanye ukangele futhi abanye babevelela kwezinye indawo lakho ababantu bangena kubuzethi kwapha ezombusazo bangena bakhona babakhona kuzethi khonapha ngokunjalo sinanzelela ukuthi abantu bona bale beshona ukuthi abantu abathile bake basebenza kuhulumende nabe kuzakhe kodwa izeki izimele yodwa sinakukhangela futhi kakhulu ukuthi izeki impumela nale yaba khona i-opposition labamalunga ayidanile ephalamende kanti mina ngiyayithi ngibachallenje ngahambelana ephalamende nxa lethi ukhetho kwalokhu avanga kuhle lina phela ukuthi lanialikhethwanga phela ngezinye indlela lingavumphile ukuhamba ephalamende mina lealikhethwa kodwa bakhona ephalamende ngenxa yokuthi bayi-product yezeki yena leyekhona abayisolayo
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF kusenjalo umongameli Mnangagwa uguqule ipolitbureau yebandla lakhe isolo wakhetha umkakhe u-Auxilia Mnangagwa ukuba ngonobhala obona ngezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Mnangagwa ube ngumsekeli kanobhala obephethe lesi sikhundla Umnanga kwa ukete njalo umnumzana Christopher Motswangwa ukuba isikhulumeli seZANU-PF kulandela ukubhubha kobe kulesi sikhundla umnumzana Simon Khayamo yo okhulumele ibandla okwesikhatshana ngesikhathi umoyo engezwa kuhle umnumzana Mike Bima usengwesikomichi waleli bandla. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni. iNews Day ithi kulezikolo ezizimeleyo esezivaliwe ngemva kokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Izim Life ithi umbalisi wekolishi leNasti umnumzana Dumisani Madzivanyati usexotshiwe eplazini likamnumzana Sipho Sami Malunga ele esidakeni eUmguza. Izithunywa zenkantolo zibikwa zithethe impahla yakhe zayijikela phandle. iZBC ithi abamasiko labokholo lwesiKristu sebebambe iqhaza kumkhankaso wokuqeda umkhuba wokwendiswa kwabantwana. Isayithi yona ithi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo elokitshini letshabalala koBulawayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7, ngithanda ukubulisa abasakazi be Studio 7 ontungamili. Ninjani ku Studio 7? Sanibonani balaleli be Studio 7 eZimbabwe yonkana nje. Okhulumayo engubakusani, bakisani mlotshwa ngikhuluma ngise South Africa. Yeah, mina ngikhuluma ngumlandeli weqembu eThwakazi Republic Party. Ngithi sonke masithi vuka mthwakazi vuka, yithi abantu, abantu yithi. Silweleni ilungelo lethu singabantu baseMatabeleland. Ngithi vuka mthwakazi vuka.
Sanibonani, sanibonani njani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli bonke, ninjani, aniphile? Ngobingelelayo ngiphisilani kwamadlambuza hlala sekhona. Ngithanda nami ukungena futhi engikuzwayo endabeni lezi nisilethela zona umfokamoya laphana weZANU-PF makukhulunywa le video ethrendayo yokuhlaselwa komsocha obezama ukuthi avimbe umuntu odale umonakalo umbo wezingozi kodwa watholakela sehlaselwe. Ngifuna ukuphawula phezu kwendaba kwempendulo yakhe asilethela yona, athi labana abantu ababeyenza bebeshaya umsocha lwana bezuke umkhipha amazinyo izigebengu nje ezingahlangene nebandla leZANU. Engifuna ukuya kukhona ngokuthi okubonakalayo laphana imoto yeZANU abayisebenzisayo imoto lana uma beyenza imisebenzi yeZANU ingako ifake i-emblem ebonisayo ukuthi imoto yephathi. E-driver ngabantu uma beqoqa abantu besiya emhlanganweni besiya kuphi kuyenza yonke nje imisebenzi okuchaza ukuthi nalowo msebenzi bewenza laphayana njengoba bebetshalwa umsotsha beze bemgibeze ngenkani. It's part of umsebenzi wabantu beZANU.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 basakazi, ninjani nabalaleli. Ngiyalibingelela nonke nonke, ngiyalibingelela basakazi. Hayi, mina okunijabulisayo nje ukuthi ngibona ibandla lezaphu lindlondlobala yize nje abanye belikhuluma kabi. Angibasoli ukuthi abazi. So umuntu ongaziyo kwesinye isikhathi uyamlalela umuyeke engena ihlade channel ezihlahla umuyeke njalo. Abanye abantu akubajabulisi ukubona izaphu indlondlobala. Abanye baneyilonda esingazazi ukuthi iyilonda zani. Kubezwa bethi izaphu iphalazo zweni ni izalo. Akusinkulumo yomuntu ocabangayo le. Izaphu nayo is a opposition party, although revolutionary party. Akutsho lutho lokuthi singazuyikhulumekalo kanje ukuthi iphalazweni ni izalo. Lokho kukhombisa ukuthi umfowethu lo bekhuluma mphendula yena ngqo. Akanayo kwayena ihlonipho. Uhlulayo udelela yona izalo, edelela iparty la ezama njengawe njengokuzama ukuthi ukhitshizane. Wena ubuso siyasukeliza. Asihloniphaneni masingabantu. Singalisoda singabantu bakomthwakazi. Singabantu bakomthwakazi sinjalo kodwa sisemaphathini ahlukeneyo. Asiwahlonipheni, asihloniphaneni ukuze kubonakale ukuthi esikwenzayo sonke siyenza into eyodwa. I-enemy yiZANU-PF, lokho ngeke sikufihle thina esingafuni ukucatshetshaneni. YiZANU-PF inkinga yeZimbabwe. Isifo yiZANU. Satanist yiZANU. So usukelana nezaphu ethi izaphu yayigwinywe yiZANU, igwinywe yiZANU kwanini? Ngoba iuze ibe ku-unity of God kwakunama-reason why yaba njalo is because abantu babebulawa yibhukulawonto. So ezinye izinto umuntu kumele ukuthi uma ekhuluma azibuze ukuthi ukhuluma le nto uzama ukubukisa or uzama ukwenzani. So abantu abayeke ukungahloniphani, abayeke ukubukisa izaphu, beyenza ngathi into yokuhlekisa.
Salibonani kwi-Studio 7, mina elamegama u-Adolf Shaba. Mina into engifuna ukukhuluma ngayo ile ndaba eyenzeke eZimbabwe ukuthi kuba nabantu ababulawa nge-political violence ngomnyaka ka-2021. IZANU-PF lokhu isaphila ku-Stone Age Life. Angiboni lapho esiya khona ngalaba abantu abacabanga ngale ndlela. Abantu abale mqondo efileyo bahlala bezivikela njengezinto ezingenzi isense, ezingenzi ingqondo. IZANU-PF kunjengoba uSatan uqobo lwakho. Uma ufuna ukubona umfanekiso kaSatan ubona IZANU-PF ngoba izinto abazenzayo. Waza khumbula le ndoda ebulewe emaswingo. Makuthi uyabuka ubaba wabantwana. Uma abantwana besala bengelayise ngenxa yokuthi abantu babo babulewe IZANU-PF. Impilo enjani enjalo? Ngathi eshi uNkulunkulu engasisiza sike bephume baphele bengaphindi babe khona laba abantu empilweni zethu.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulabantu ababili abavele kwele South Africa ababanje umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron kwele Nigeria. Umsakazo omunye uthi njalo abezempilakahle ezwekazi laseYurophu bathi baphakathi kokukhulumisana ngamanyathelo abangawathatha ukwenqabela umkhakha omutsha lo agoqela ukuphoqa uzulu ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Abezempilakahle bathi umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usufikile kuleli lizwe kulandela ukutholakala komuntu wakuqala olawo izolo esabelweni seCalifornia. Isiphathamandla esikhokela imizamo yokulwisana lalomkhuhlane eMelika, umnumzana Anthony Fauci, utshele intathelizindaba ukuthi umuntu lo uvele kwele South Africa mhlaka 22 ngenyanga edluleyo wazobonakala ukuthi ule coronavirus mhlaka 29. Wengeze wathi lomuntu wahlatshwa amajekiseni womabili e-COVID-19 njalo akekho esimeni esibi. Ekhuluma phezu kwalumkhakha kuthange, uMongameli Joe Biden uthe kasoze avale ilizwe lakhe lanxa ungaze utholakale. Uphinde wakhuthaza abangakahlatshwa ukuthi bahlatshwe, kanti lalabo asebahlatshwayo uthe kumele bahlatshwe ijekiseni yesithathu, i-booster shot. I-World Health Organization ithi umkhakha we-Omicron lo usufinyelele emazweni angamashumi amabili lane 24 agoqela yona iMelika, iBritane, iFrance, iBotswana, South Africa, Australia, Netherlands, Germany, lamanye. Sixoxele osebenza kwezempila kahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Okungani kuyajabulisa nje ukuthi kule mibiko yokuthi abantu asebetholakele belawo abaguli kakhulu njengalokho obekusenzakala ngeDelta variant. Sibonile lo dokotela weSouth Africa umama lwana othi nguye waqala ukubona lo mkhuhlane echasisa ukuthi abantu ababanjwa yiyo le iOmicron abaguli kangaka ngakho njalo bayelapheka nje bezihlalele ezindlini zabakudingakali ukuthi bangene ezibhedlela. Yikho nje kungani kuyathembisa ke ngaleli gciwane kumbe ngithi ngali variant. Asazi ke ukuthi ensukwini ezilandelayo singabona yini uOmicron lo esesabalala engena kwamanye amastates kumbe ukuvinjwa kwezihambi ezingena kuleli zivela emazweni angezansi yeAfrica kuzasebenza ukunqanda masinyane. Ingcwethi kweze science zilokhu zisithi ziphakathi kokudingisisa ulwazi oluningi mayelana le variant entsha le.
Khuluma kunsukwana ezedluleyo umongameli Biden uthe umkhakha lo ungaze ufike eMelika uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe engama lockdown. Uthe uqakathekileyo yikuthi abantu abangakahlatshwa bayehlatshwa kanti lalabo asebehlatshiwe bathole lokhu okuthiwa ngama-booster shots ijekiseni yesithathu. Ungathini ngalokho?
Yebo, umongameli Biden uqhubeka ekhuthaza uzulu ukuthi ahlabe amajekiseni okuvikela lawo ama-booster shot la. Laloba kungakabi lolwazi olujulileyo lokuthi kambe amajekiseni la ayasebenza yini ukuvikela iOmicron le. Le yinkuthazo enhle kakhulu evela kumongameli uBiden ukuthi abantu kabazami ukuhlaba amajekiseni okuvikela. Sizwa ke abamankampani alungisa ama-vaccines la esithi lawo aphakathi kokucubungula ukuthi imithi le ingabe isenelisa na ukuvikela uzulu kuleli gciwane elitsha. Kungaba yinto enhle sibili ukuthi leli kube lithuba elihle lokuthi abantu abaningi akade bethandabuza ngodaba lwama-vaccine abaguqule ingqondo zabo. Umongameli Biden uyatsho njalo ukuthi kakusoze kube lama lockdown lokuvalwa kwezindawo and so on. Lokhu lakho kungaba yinto enhle njengoba kukhanya kulokhe kulokucubungula sibili okuningi okusamele kwenziwe mayelana nalo umkhuhlane. Kuzaphela kubonakaleke phambili sokusiya ngokuthi i-Omicron le isabalala kangakanani njalo ihlasela kangakanani emzimbeni womuntu. Sizabona ke njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi lathi sihlezi nje sixotshanisa nalazo izindaba sisizwa ukuthi i-Omicron le isabalala njani, iyangaphi, vela ngaphi, njalo kuzagcina kutheni emaphethelweni akho. Kodwa ludaba oluhlekelo nolo lokuthi ke abantu abenelisayo abaguqula ingqondo shuwa bayehlaba ama-vaccine lawo ama-booster shot.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempila kahle eMaryland khonapha eMelika. Kunjalo nje umfundi ongumfanyana oleminyaka elitshumi lanhlanu odubule wabulala abafundi abane kwesinye isikolo eMichigan kuthange umiswe enkantolo izolo esethezwa amacala okubulala. Umsolwa u-Ethan Crumbley ubikwa esebenzise umpopo kayise. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inani labantu ababanjwe i-COVID-19 izolo likhwele ngesilinganiso esesabisayo laya ku-712. IMDC Alliance isola amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko ezakwenziwa nguhulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.